abantwana bayadinga ukuthi labo bezilibazise. Kodwa nje okusolisayo ikuzilibazisa nokuchitha ke isikhathi ngendlela enjengale eluhlazo, indlela engenabuntu, indlela ephambanisa impilo zabo kathesi, njalo kuliqiniso njalo ukuthi kuzaphambanisa le mpilo yabo ke kusasa. Lokhu-ke sokudinga ukuthi kungabi yinto esiyikhangela siyibone le gigatshana, kumbe siyibone kuyinto engabi senzakala kumakhelwana. Kodwa kuyadingakala ukuthi thina njengabazali asiqaleni sinike umkhubo, siqale sikhuze, silaye abantwabethu ngekhaya bengakaphumi ngaphandle. Besokudinga ukuthi thina-ke njalo njengabazali labakhokheli asifakeni amakhanda ndawone sikhuze-ke nokufundisa abantwana, sibatshengisa njalo ingozi zokuthi benze imidlalo enjengayonale, ukuthi kuyanqabela kuzenza ukuthi impilo zabo bengaphili isikhathi eside kakhulu, ngoba base bethole banamathuba amakhulu kakhulu ukuthi betholeke imikhuhlane enjengemikhuhlane yanale yalezi nsuku eyengulazi. Kwenza ukuthi abantwana bayalimazana. Bembona-ke kathe singiyafakaza ngesikhathi se-trade bedlulileyo, bekulobu dlwangudlwangu obubi kakhulu, abantwana abanye betshaya abanye abantwana, kukhitha izinqamu, begebenga, bethathela abantwana izimali, konke kwenza ngabantwana abasakhulayo lokho. Yikho-ke kuyenza ukuthi njengathi kusinika thina ingqobe njengabantu abadala, njengabakhokheli, ukuthi sihlale phansi sizame ukuthi sixoxisane, sibabonise abantwabethu, sibakhuze, sisebenza ndawonye-ke laba emthetho.
Kahle kahle inkinga ingaphi Mnumzana Sithole, njengoba abantwana sebengumhlambi kazelusile nje, lisabagoqa yini abantwana njengabazali, kumbe kabasagobeki?
Ngiyabona sokuyikubangela ukuthi-ke ukuguquka nje kwezinto, abantwana sebekholwa ukuthi bona sebelamalungelo amaningi abanikwa ngumthetho. Nxa abazali, abanye abazali bayazama ukuthi bekhuzeke abantwana, kodwa abanye abantwana ngeqiniso kabakhuzeki. Abanye abazali labo vele kabakhuzi, ngoba kuthiwa isigogo sigoqwa sisemali. Thina nathi abazali kasisakhuzi abantwabethu. Uzathola ukuthi kathesi thina kwakuzila kuqala lathi sisakhula, kuyinto engavamanga engajwayelekanga ukuthi uzathola umntu umntwana ongumfana mbe umntwana ongukazana ilanga selitshonile sokumnyama ngama-7 ebusuku, kodwa uthole umntwana lokhu ehamba ezephenduka, umzali engazihluphi lokubuza ukuthi umntwana ube ungaphi. Abazali bakhona lathi kasisakhuzi abantwana, cabanga ukuthi ukuyekela abantwana beyenza abakuthandayo yikho-ke ukuthanda abantwabethu. Kathesi ungathi ungakhuza umntwana ongaso wakho umntu wakamakhelwane, umzali wakhe kakakuvumi kholokhu, uyakutshela ethi wena hambe okhuza owakho umntwana, hambe ozala wakho umntwana.